sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 14 kuzibandlela 2019 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu kumele baphatheke kulo msebenzi onje ngokuba awuso msebenzi engathi mina i-stairway leso ukukhalala umsebenzi lokho ukuhlala ngekhaya lokho akusikho kwaye kwenhlanganiso ezizimelele. Kumele kube ngokomuntu wonke.
Inhlanganiso yezisebenzi ezCTU ikuthaza uZulu ukuthi akhalale umsebenzi namuhla kusasa langolwesithathu phezu kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota osokubangele ukuqonga phose kwentengo yezinto zonke.
Udubo olukhona yilo lelo luthile likhona ukuthi imali kayikho ebantwini, kodwa-ke umumo wethu ngale endaweni zeziphato zinanadebelele lisholotho la ingenye ingxenye yayo yikuthi abantu bakithi abaningi basebenza eSouth Africa.
Ukugugudeka kwesisindo semali yamabhondi okuqhubekayo sokubangele ukuthi abantu abaningi bangayamukeleli imali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU isikhuthaze uZulu ukuthi akhalale umsebenzi namuhla kusasa langolwesithathu phezu kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota okubangele ukuqonga phose kwentengo yezinto zonke elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngomgqibelo ukuthi intengo yepetrolo isikhwele isuka ku-$1.43 isiya ku-$3.31 ilitha eyodwa. Idizili yona ikhwele isuka ku-$1.35 yaya ku-$3.11. Lokho kubangele ukuthi abemichova, abamabhasi kanye labosomabhizimusi labo bakhuphule intengo lempatalo yabo okuthiwe uZulu ekhala ngokoma kwempilo. Uhlelo lwezCTU lolo lusekelwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela umkhankaso kamnumzana Ivan Mawarire owe-hashtag this flag. Nangu unopala jikelele wezCTU umnumzana Jafet Moyo kunkuthazo ayethule enkundleni ye-Twitter.
Siyalinxusa lonke mahlabezulu. IZimbabwe Congress of Trade Unions ibizela iStairway sihlanganisa ke amakhanda lenhlanganiso eziningi ezichiyeneyo. Sithi akube ngamalanga amathathu aqhakathekileyo azatshintsha impilo yethu. Intengo ebeyamafutha izabangela ke ukuthi kube lobunzima. Ukukhwezwa kwe-petrol le-diesel kuzabangela ukuthi konke ke esikusebenzisayo kukhuphuke kungaze kwabambeka ngaphakhe iholo lingazange likhwezwe. Abaningi bayakwazi ukuthi iholo sesileminyaka ethize abaningi bengalinikwa. Abaningi bengakhwezelwanga iholo. Nxa ke uhulumende sethe amafutha okuhambisa kube yiwo akhuphukayo, lokhu kuzabangela ke ukuthi impilo ibe nzima ebantwini abaningi. Siyalicela ke Zulu, siyalicela ke mazimbabweni amahle, lingaze laba lodlame lingaphumi ngaphandle. Siyacela laba abathwala abantu, laba abalezimota ukuthi bepake imota zabo bengaze bathwala abantu bebahambisa endaweni ezijiyeneyo. Akube lilanga elizatshintsha impilo yethu. Asibambaneni, akula ngokuthi kuvelela kubandla lombangazwe liphi. Into ehlupha thina sonke amazimbabweni kungayisiko ukuthi uvelela kubandla liphi. Asibambaneni ke.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU kumbiko awethu le enkundleni yeTwitter. Sixoxe njalo lolwela amalungelo oluntu umnumzana efidlela Ncube yena othi laye uzaphatheka ekukhalaleni umsebenzi lokhu okuqala namuhla kuphele ngolwesithathu.
Abantu kumele baphatheke kulo msebenzi onje ngokuba awuso msebenzi engathi mina i-stairway leso ukukhalala umsebenzi lokho ukuhlala ngekhaya lokho akusikho kwaye kwenhlanganiso ezizimeleyo kumele kube ngokomuntu wonke ngakho ke zinxusa lezinhlanganiso abantu bezimbabwe baphakathi kosizi kuyadingeka ukuthi basukume ngobunengi benze lokho okufanele kwenziwe kumele kuphumelele kumele kuphumelele noma yikanjani ngoba nxa kungasaphumelelanga ayikho indlela yokuthi uhulumende abone ukuthukuthela kwabantu abone ukuthi abantu kabathokozanga uzacabanga ukuthi abantu bahlezi kahle akhweze futhi izinto akhweze futhi izinto lobugebengu bona lobo buqhubeke lokho ebukhona phakathi kwelizwe kusiya phambili ngakho ke ngiyagcizelela ukuthi i-stairway sanamhlanje intukuthelo ifanele ivezwe ngiyiswe lesi stairway abantu babeka izimoto ezindle kubekwa amakhombe endlini kuvalwe izitolo kuvalwe yonke into uhulumende azazalalele abantu ukuthi isimo indlela athwele ngakhona phethe ngakhona ezomnotho kayisiyo indlela eqondileyo sekuyisikhathi sokuthi abantu basukume bame ngezinyawo ngokuba nxa bengahlala bagoqa izandla bayekele nje kwenzeke ilizwe lizaphela du siyagcina singasela ntwana esikolo singasaya ezibhedlela singasela kudla singasela lutho asisukumeni kusesenje uhulumende simenza azwisise ukuthi kasifuni indlela siyithandi indlela aphethe ngakhona aphethe ngayo ilizwe
isiphathamandla sikahulumende umnumzana Energy Mutodi uthi abantu kumele bathiyane lokutshengisela lokhu nxa bengafuni ukulahlekelwa imphefumulo uthini ngokwethusela okunje
uhulumende vele ujwayele ukwethusela abantu ababe besenza izinto ngokwamalungelo abo avikelwe ngumthetho lesisekelo somthetho wesisekelo welizwe esithi constitution akumangalisi lokho ukuthi bathi bona kabafuni umuntu ozayo emgwaqweni abafuni umuntu ozahlala ngekhaya bona bebusa kabe kangaka ikwethusela lokuyana sakujwayela kusuka ngo-1980 akuzange kwama vele kusaqhubeka namhlanje abantu kabakutshaya indiva lokuyana bangabi le ndaba lakho benze lokho okuzalungisela bona labantu ababo lezi zukulwane ukuhlala ngkhaya ukulandela uhulumende ukutshela kokwenza yena enguyodilizayo bona behlezi kahle kangaka ubona nje bekhweza ifuel yona le kungoba yibo abayithengisayo bona labana bangamaminista abakupresidency phezulu yibo abathengisa ifuel lokho kuyazakala bangobusinessmen bona ngokwabo ngakho ke ungabayekela uthi wena bayakulungisela bona bekonela izindaba zakho kumele usukume lanxa besihlala phansi kulungiswe ilizwe lele ukwethusela vele indlela yabo kodwa kulilungelo lakho njengomuntu weZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe ukuthi ukhalele umsebenzi kulilungelo lakho ukuthi uhlale ungaye emsebenzini kulilungelo lakho ukuthi udoyidoye kulilungelo lakho ukuthi ubhale phansi izikhalazo zakho uzise lapho kulohulumende khona emahofisini kahulumende kulilungelo lakho lokukhuluma okuthandayo lokuveza intukuthelo yakho ngendlela elokuthula yilo ilungelo lakho lelo as long as inqobo nje usenza ngokuthula izinto zakho ilungelo livikelekile emthethweni livikelekile ngaphansi kwesisekelo somthetho welizwe constitution ngakho ke abantu abakushaya indiva lokho okukhulunywa nguhulumende kokwethusela ungabali nje namhlanje ukuthi badoyito kodwa ezinyangeni ezilandelayo emavikini alandelayo ezinsukwini ezilandelayo kumele basukume njengokwelungelo labo okwenza iconstitution ikuphe lelo lungelo lokuthi usukume udoyitoye usukume ukhalale umsebenzi ungaye emsebenzini ungoba babekwazi ukuthi kulungiswa kanjalo vele asikulungiseni ngokwenza lokho okulilungelo lethu esisekelweni sombuso ukukhalala umsebenzi ngokuthula
umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe njalo ulwela amalungelo kaZulu Ukugugudeka kwesisindo semali yamabhondi okuqhubekayo sokubangele ukuthi abantu abaningi bangayamukelile imali. Irandi lakwele South Africa yilo eselisetshenziswa kakhulu ezansi yelizwe. Kuthi ngasentshonalanga sokusebenza kakhulu idola leMelika lanxanje lingatholakali kalula. Kwezinye indawo ezifana leCholocho ibhondi selaphenduka ilihlo lentwala. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seCholocho umnumzana Belief Gawule olilunga njalo lezano PF.
Udubona ukhona yilo lolo lusilo likhona ukuthi imali kayikho ebantwini. Kodwa ke umumo wethu ngale endaweni part of North Development iCholocho la inye ingxenye yayo. Ukuthi abantu bakithi abaningi basebenza eSouth Africa. Imali zivelela ngaphandle kwelizwe eSouth Africa. Zenezo njalo imali kathi sezilutshwane ngoba iningi labantu sebethenga igrocery konke ukudla konke into eziningi ngale eSouth Africa. Balethe ukudla ngabomalayitsha. Ngokunjalo ibhizinesi iphansi futhi kakhulu ngapha esigabeni. Ngoba abantu sebethenga apha izinto zakhona zitholakali. Bethi bengatholakali sebezithengela izinto khona ngani. Ngokunjalo abalutshwane bona abathola leyo mali. Engabazisebenzela bezenzela imisebenzi ethile babhadalwa ngamaranzi abantu abasemisebenzi e-South Africa ngale. Yibo njalo abahamba besiya ezitolo ezisedizane besiyathenga ngalo leli randi. Kodwa ibhondi lona liyasilela okumangalisayo. Lanxa ibhondi leli elingasathengiwe kodwa liyasilela. Njalo intengo zakhona sokule ntengo yerandi, sokule ntengo yedola le-America, le ntengo yebhondi. Osokusenza impilo yabantu ingani iba lukhulu.
Asithi njengesibonelo ngizwa ukufuna ukudla inkukhu lamhlanje sengiqonda kwamakhelwane ngiyafika ngimkhubeleni
uyazi ngathi kanti umbuzo omhle kakhulu engimuthanda kakhulu akade sabantu abasavumi kanti kwamukela i-bond phandle kona ngathi kulodubo abantu ababethenga izinkomo abade bethenga behamba besathengisa bebuya la ma-bond bekumele bayathenga babuyele kwesathi sebesehluleka ukuthi bathenge abantu sebefuna ukuthi sebebuyela emalini sebefuna ukuthengisa izifuyo zabo ngamarandi imali esiyamukeleka ngale irandi njalo imali mhlawumbe engatholakala okwakathesi ibhondi vele akusela muntu olifunayo ngitsho lezitolo sezivalwe ezinyizitolo yabo abanye abantu bathi hayi don abanye sebedulisa kakhulu belixotha ngabomi ibhondi ibhondi leli likhanya alisekho wathu okwesibili abantu vele abasalifuni njalo abantu sebekhayela ukuthi bathole imali enjengerandi imali evele ngani eyiyetholakala esigabeni
manje idola leMelika lona ke liyatholakala
idola leMelika lelo lokho ke angazi ukuthi ngakubala ngithi into enjani leyo hawalezi insuku idola leAmerica libalekile silicatshile angikwazi la kungena ngathi esigabeni njengeCholocho angakubone umuntu othengayo ngaphandle nje kwabalutshwane qo ongamuwela nje umuntu ephethe idola leAmerica lako kukumangalise nje ukuthi namhlanje umuntu othuthayo njengoba nje kulezi tolo khona ngalabantu abathengayo akuvamanga ukuthi ubone umuntu ephethe imali yedola leAmerica njalo abanye abantu olalo ufisa ukuthi aye litshintsha libe yibhondi abesezothenga ngayo ibhondi ngaleyo ndlela abesethole imali alitshintshe libe yimali ibhondi libe ingumbi yemali engaka kodwa engathengi lutho.
Umnumzana Belief Gawule isakhamuzi seCholocho njalo ulilunga lezanu PF ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eWobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo ebusuku elibhekise kwele Russia lapho azaqala khona uhambo lwakhe lokwethekelela amazwe amane aqoqela ele Kazakhstan, iBelarus kanye leAzerbaijan. Ekupheleni kwenyanga uMnangagwa uza kuya kule Switzerland ukuyaphatheka emhlanganweni weWorld Economic Forum. Uhulumende uthi uhambo lukaMnangagwa lujonge ukuthuthukisa ezenotho. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulesakhamuzi seJambezi eWange esixotshwe yinduna esigabeni ngemva kokutholakala silecala lokubulala abantu abane ngokubafakela ichefu yesibindi sengwenya etshwaleni. Iphephandaba leHerald lona lithi ugatsha lwabasakhulayo kuzanu PF solamukele ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota ngenjabulo. Zobu iskatise nobalaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Njani bathi kunjani ekhaya sikulezinto akudubolo lesikilo sibi luzaphutsha umba sozuluphutsha.
Ngiyalilingelela zihlobo zami ngisithi yenzani lo msebenzi omkhulu kangaka enisenzela wona. Ye bayithi sizakhuluma size sithi lose sikhuluma ngento yini kambe shuwa angathi esekulele umhlaba wawuvuthuza waba ngamazimfi waba zintshaba sephinda futhi ethatha imali esiyabhoda lo mhlaba. Yena uyakholisa, uyakholisa abantu abaningi bayakhala, iZimbabwe iyakhala. Yena lokhu ehamba le mhlaba egada amafu emathina kulo kuthi imali yona liyayisenza sehamba. Oluba ngawuvusile iceli elinye mbijana inoma wanika amatisha izimali abayibo ababambe umhlaba. Amatisha bawubamba umhlaba ngani ukuthi uziye kuba ngumuntu usuka kutitsha kuthi amadokotela yibo abaphethe impilo yethu ngayibo abantu abagogelela imali leyo wabanika kulalokhu ukuthi abehamba uhamba uyadingani. Mina ngombono wami angibona ukuthi kulolu hlaba buya lakhe ukholisa nje uhamba kuphela emhlabeni la njengobe iyinkunzi ungaphikiswa ngomunye umuntu esenza intando yakhe. Ngiyabonga basazi bami.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Siza kudlalela wona khonapha emsakazweni. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulomeya welinye idolobho kwele Poland osesimeni esibi kakhulu ngemva kokugwazwa ngenqamu esiswini ngomunye undoda izolo kusehlakalo esinakanelwa ukuthi silokwenza lezombusazwe. Umanyano weSADC usukhuthaze iziphathamandla zakwele DRC ukuthi zivale kakutsha amavoti okhetho olulempumela ephikiswa ngumkhokheli welinye ibandla eliphikisayo obekhangelelwe ukunqoba kulolu khetho. Amabhizimusi amaningi avaliwe eMelika ngenxa yongqwaqwane oluqale ukukhithika ngamandla ngomgqibelo njalo osolubangele ukufa kwabantu abayisikhombisa endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Ingozi zezimota lazo zibhahile ngoba imigwaqo itshelela. Amabhizimusi amaningi akhangelelwe ukuqhubeka evaliwe namuhla kanye lezikolo. Sixhume usomabhizimusi lenkampani ethwala izimota e-Truckify umnumzana Muzobanzi Ncube.
Kuya-affecta kakhulu amabhizinesi ngoba into yabona ukuthi i-winter le yona civil has been a really quiet winter kungelangitsho nje ungqwaqane oyangaphi vele uyaqalisa nje ngathi kathesi nje i-winter le. So kwenzakalayo ukuthi uyabona the first few days vele nje isinonxa sikhithika ama drivers nje lawo angajwayelanga ukuthi khona a drive phezwe kwangqwaqwane lo yabona xa sikutshelela sokuba lama accidents anjalo ngoba abantu abaningi abakujwayelanga ku driver babefaka ama brake ungamelanga ukuthi befaka ama brake sebefika sebetshelela uyabo so into ekhona futhi sikhithi ke saba sinengi kakhulu ukuthi lo mqando futhi ama temperatures esile kakhulu ukuthi from east coast nje kuya ku midwest lapha akubambile kakhulu ukuthi ama businesses kuyawa affecta kakhulu especially thinesi ku transportation and yabona ukuthi i dispatch company yami labo truck drivers abasuka bethwala izimoto bezisa ezindaweni lapho eziya khona so uyathola ukuthi khathesa ama dealerships ayiwathengisa izimoto lapho kutholwa khona izimoto avalile lawo sibili ngoba uyabona ukuthi sichaye kakhulu i snow ukuthi izimoto zonke vele zivalekile ukuthi kumele ukuthi qande ziye zigejwe cleanwe kwenza ukuthi labantu ababuya bezothenga izimoto bezibone ukuthi izimoto ezimhlobo bani
ngamanye amazwi singathe kube lokulahlekelwa kwamabhizimusi ngemali enengi kakhulu
akakhulu civil phela nje yabona ukuthi if you are not functioning then you are not making any money ngoba nje yabona ukuthi ama businesses lawo enza imali nxa abantu bekhona bezothenga uyabona so kusebenza njalo nomnumzana Nkomo so nxa konke nje kuvaliwe akufanalela nje leZimbabwe nje so abantu yabona ukuthi i-government yeZimbabwe vele yonke nje lama industry le business eZimbabwe kuvaliwe nje ngoba izinto zakhona kazihambi kuhle izivali zakhona ama-petrol njengo president ewadabulile sezinto sokukhwelile so vele kuphomba ukuma nje sethe stand still
umnumzana Muzobanzi Ncube ngusomabhizimusi ole nkampani ethwala izimota emelika eTruckify. Kwezemidlalo lamhlanje ekuseni iqembu leFC Platinum lilomthwalo onzima kuhlandla elilandelayo lemidlalo yeCAF Champions Cup kulandela ukwehluleka kwalo kunqoba iOrlando Pirates yakwele South Africa eBapa Fields kobulawayo ngomgqibelo. Amaqembu omabili aqede umdlalo engutshiki lobhanqa lingekho elihlohlileyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo Muzi Hadebe ingcwethi kwezemidlalo njalo engumhleli wephephandaba lebulenjini LMI Sports ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ukuhlandla lesibili second half ukuthi amahathi siyamazi abaningi ukhulele khonapha kobulawayo layo bele thuba elihle ngelokubana afake iOrlando Pirates phambili kodwa wasedlalisa ke ithuba lakhe kodwa layo iFC Platinum ibe lamathuba okubana ihlohle layo yadlalisa amabili amathathu kodwa into nje ethabisa abantu abaningi yikubuya ngabantu abantu abaningi babuyile kakhulu eBapa Fields Stadium kungene post yabantu abangu 23,000 ababuye bezobukela lo mdlalo okutshengisela ukubana abantu lokho besawuthanda umdlalo wenguqu manje labo abakhokhelayo bengalungisa kakuhle umdlalo wethu wenguqu lokho abakuthi ngesilungu bezame ukubrenda umdlalo wethu wenguqu.
Sizwa kuthiwa kube lokuxokozela abanye abathi kubangelwe ikungahleleki kahle kwabaqoqe lumdlalo abantu baze baminyana kakhulu kuhambe njani ungasitshela amafitshane
khona ukuxokozela kube khona emagedini lapho abantu asebengena khona kodwa bona ngendlela abakubeka ngayo bathi bona kade belungise ama-tickets angu 23,000 bekhangele ukubana yona inkundla yeBapa Fields Stadium ingathwala abantu abangaki ngakho ke ukubana kweme ku 23,000 bebengafuni ukuthi kube lesiphithiphithi phakathi e-stadium so ungene abantu abadlula leyo number ye 23,000.
Imidlalo elandelayo kunkezo yona le iminjani ithwele nzima na iFC Platinum kumbe phambili kungani kuyancebela
khona akulula iCAF Champions League uzananzilela ukubana indlela elula yokubana lingene kuma quarter finals ukubana lizame ukubana mali idlala ekhaya lithole 3 points ngokuthola 1 point yekuhle ngoba bayithole kuOrlando Pirates kodwa ngoba iOrlando Pirates ibidlala ingekho ekhaya ungathi Orlando Pirates iyo ele ebele advantage kuwona lo umdlalo lanxa nje abantu abaningi akade bese Papa Field Stadium abebe supporta iqembu le Orlando Pirates. So my thesis is asuka ke kuvikelizayo iyedlala le Esperance. Esperance siyakwazi ukubana you are my champions e CAF Champions League. Kuzaba ngumdlalo onzima kakhulu. Kodwa mabe ngasuka le point khona le mabe dlala emzini bengabuya le point abafuna be FC Platinum akuyinto ke ezabe ingabanceda sananzelela ukubana bazadlala imidlalo emibili bengekho ekhaya bazakuthi bedlalele Esperance sokuthi umdlalo olandelayo sebe siyadlala ke le horaya egini kuzaba imidlalo enzima njalo alo mdlalo obukhona bezawudlala khona bezakuya eSouth Africa bedlala ke lalo iqembu le Orlando Pirates. Lo umdlalo wokuqala yilokhu singakuthi ngesikhiwa ngama early stages akukacaci kakuhle ukubana kuzahamba kanjani kodwa mbone ngathi ngemva kwemidlalo yesibili lapho bona bazadlala le qembu le Esperance iOrlando Pirates yona izabe idlala le Horaya egini yikho lapha okuthi mhlawumbe kuzasitshengisa kancane ukubana yona le i-Group B ye-CAF Champions League ilubheke phezulu.
Umuzi wethu Hadebe incwadi kwezemidlalo njalo ule website yakhe ethiwa My Sports obekuxoxa ecingweni lo Chris Kande wa Studio 7 ekoBulawayo. Lakso fana kachubu kwendo ekiba kiyo shelo lwe tulwe zindaba ze kuseni kutwa singakehlukani skangele abezi amba pambili. Inhlanganiso yezisebenzi ZCTU isikhuthaze uZulu ukuthi akhalele umsebenzi namuhla kusasa la ngolwesithathu phezulu kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota osokubangele ukuqongaphose kwentengo yezinto zonke elizweni. Ukugugudeka kwesisindo semali yamabhondi okuqhubekayo sokubangele ukuthi abantu abaningi bangayamukeleli imali. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-7:30 ntambama phela. Olivalelisayo ngisithi lithone kuhle ngontungamelinkomo. Asihlanganeni kwezekuseni ikusasa.